Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 13 Mpalakazi 2021, uMfraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-lockdown le vele yinto besikhangelele kodwa okuhle ukuthi akumiswanga umsebenzi abantu abasebenzayo kuyibo abaphethe vele umnotho welizwe ngokunjalo sizaqhubeka sikhankasa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nxa bethengisa bebesebenza emisebenzini yabo khangale emkambo bageze izandla bagqoke ama-mask.
Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubeka singamanga kuhle elizweni. Lapho izolo abogatsha lezempilakahle bekuphe umbiko othi abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2138 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19.
Udubo umkhwenyana bakithi kutshaywa bakithi kwabangwani bakithi ndiyokumbona nyimanxebanxeba nyinje nguye la mazinywa ngesela ngenxa yakhe. Njengabantu laba begolide laba bazwakali uyaphonga ukuthi engavela khona etshwaleni kwakhe komunye isikhathi engakuyingathi ngiyakhuluma ntshayo yikho umbona ngini.
Sowuqhamuke ubudlamudlamu obesabekayo eShangani Mine esiqindini seyinsiza kubangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Asesukele namaqembu omdlalo wenguqu esigabeni sezifa Southern Region Division 1. Lapho sokusungulwe khona umncintiswano wewafa-wafa. Zonke lezi ndawo lezinye lizozizwa kumsakazo. Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubekela phambili singamanga kuhle eZimbabwe lapho izolo abogatsha lwezempilakahle bekhuphe umbiko othi abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2138 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 ukuthi abathathu balahlekelwa umphefumulo. Kungalesi sizathu abezempilakahle bekhuthaza uzulu ukuba naqhubeke elandela iziqondiso ze-COVID-19 engayekethisi. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labantu liyavukela emakilinika lisiyadinga ukuhlaba ijekiseni elivikela ukubamba i-COVID-19 kodwa iningi lisaselemibuzo ngalolu hlelo njalo abanye bakhala ngokuthi alibaphathi kahle leli jekiseni. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Debra Mugasa ophila ngokuthengisa uthi ubhubhane lwe-COVID-19 seluphazamise kakhulu amabhizimusi abo.
Siqalise ukusebenza ngabo-7 sophanya safuthi ukuqeda masinyane ngeyinye i-challenge. Sikhangelele ukuthi lesi sikhathi se-festive season ukuthi abantu babe befuna isikhathi eside sokubhotabhota bekhangekhangela ukuze bethenge izinto abazifunayo, impahla abazifunayo, amatamatisi akhangelekayo amahle. Ufanele ukuthi abantu ama-customers sechayisa masinyane ehle gijime ezindlini bebalekela le curfew lezi ezikhona. Okunye njalo i-challenge esilayo yokuthi kasiseka sikhathi sokuthi siqoxe kabanzi lama-customer yethu.
Okhubazekileyo ophila ngokuthengisa unkosazana Sukoluhle Mhlanga uthi kunzima ukusebenza kulezi insuku kodwa amapholisa awabahlukuluzi.
Hlupho esihlangana lazo njengabantu abakhubazekileyo ekuthengiseni lapha zindawo zokuthengisela asilazo. Sizithola sisema-pavement e-town okuyikuthi kuluhlupho ngoba sisazi ukuthi umuzwa kobulawayo unjani. E-town kule congestion abantu bagcwele kuba nzima ukuthi sithengise njengabantu abakhubazekileyo. Okay, kumapholisa ekukhanselini ngivumeleni ngithi hayi angiboni hlupho cause kukalutshwana kumbe vele ababambi abantu abakhubazekileyo abathengisayo. So singathi abasohlupho asizange sihlangane lomunye wethu obothiwe kuthiwa obothele ukuthengisa then ezinye inhlupho inhlupho njengakhuluma ngazo kakhulu yize zokuswela indawo zokuthengisela sikhangelela ukuthi kathesi sesaba isikhathi sezulu xa singela indawo ezilamashedi ukuze zicatshe lezinto zethu esizithengisayo kuba nzima kakhulu sizithola sesinethwa lizulu kuma pavement okuluhlupho okuluhlupho olukhulu kakhulu akini
umqondisi webulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba bonke abantu abaphila ngokuthenga bethengisa bayalandela iziqondiso ze COVID-19
hayi I lockdown le vele into besikhangelele kodwa okuhle ukuthi awumiswanga umsebenzi abantu abasebenzayo kuyibo abaphethe vele umnotho welizwe ngokunjalo sizaqhubeka sikhankasa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nxa bethengisa bebesebenza emisebenzini yabo khangale emkambo bageze izandla bagqoke ama-mask bengaminyani umbiko lokhu siyaphambili kasimanga kodwa kayi kuhle-ke ukuthi-ke abantu abamisanga ukuthi baya emsebenzini siyakhuthaza kakhulu-ke abantu nje even abangasebenziyo emkambo nxa besiyathenga laba bananzelele ukuthi bengabamba umkhuhlane laba bazinakekile bazivikele kakhulukazi
usikhwicamfundo solwayo ngwenya laye usekhuthaze uzulu ukuba alandele iziqondiso ze-COVID-19 kungakhathalekile ukuba ungaphi kwelizwe
lo we-coronavirus lo ibhubhane leli libikangaka selibuya lingumkhakha omutsha okuthiwa i-Omicron i-Omicron le iyamemetheka kakhulu inamathela masinyane masinyane ihamba isiya phambili abantu siyabona lokhu besenza iziminyeminye njalo bengagqoki kuhle ama-face mask lokhu besiya lapho kunabantu abaningi khona emhlanganweni yabantu lokhu kuyingozi embi ikakhulu nxa seselo mkhuhlane lo ubhubhiswana olubi kangaka olwe-Omicron siyacela ukuthi abantu betshintshe izenzo abazenzayo ngoba nxa bengaguqulanga izenzo zabo imphefumulo yabantu emningi izatshabalala lowo mkhuhlane lo omicron lo kasiwo mkhuhlane
ezimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-covid abedlula ikhulu lengxenye 167,140 kwasila abedlula ikhulu lenkulungwane 129,776 kwabhubha inkulungwane phose ezinhlanu 4,738 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezedlula amachumi amathathu lambili 23,623 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu phose izigidi ezintathu 2,976,972 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba amajekiseni amabili sebesedlula izigidi phose ezine 3,956,020 ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Cyril Ramaphosa okule South Africa useke wama ukuhlangana labantu ezihlalele endlini yakhe eyedwa eku-self isolation njalo engasebenzi ngemva kokuhlolwa wafunyanwa ele coronavirus izolo uthi usokumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa
ngokusho kombiko wethulwe yofisi kamongameli Umnumzana Ramaphosa uqale ukungezwa kahle izolo ngemva kwenkulumo ayithule emthandazweni ukukhumbula umuyi umnumzana FW de Klerk owaba ngumongameli wokugcina kahulumende oncindezelo kwele South Africa. Lumbiko uthi umnumzana Ramaphosa uphakathi kokwelatshwa ngodokotela bebutho njengoba ubelempawu nje ezingatsho lutho ezivame kubonakala kulabo abahlaselwe i-coronavirus. Loba kunjalo lumbiko uthi umnumzana Ramaphosa ake kwesibhedlela kodwa njengokwemigoqo yokuvikela i-corona layo usendlini ese-Cape Town hatshe emsebenzini ukuze angathelela abanye. Umphathintambo ogatsha lubona ngenhlalo kaZulu unkosazana Lindiwe Zulu uqinisekisile ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa ule-corona.
As we all learned yesterday that President Cyril Ramaphosa tested.
Ngemva kokuzwa ukuthi umnumzana Ramaphosa uhlaselwe yi-corona, simfisela ukululama ngokuphansi.
All have a speedy recovery.
Okwamanje umsekeli ka Ramaphosa umnumzana David Mabuza nguye osephethe isikhundla sikamongameli. Umongameli Ramaphosa uhlaselwe ngesikhathi inani labahlaselwa yi-coronavirus ngosuku selikhwele lisuka phansi kwenkulungwane below 1000 emavikini ambalwa edluleyo laya kuzinkulungwane ezingamashumi amabili around 20,000. Usikomitshi wekomishini ebona ngentengo yempahla elizweni umnumzana Themikosi Bonakeni uthi sebekhulume lamankampani ahlola igciwane le-coronavirus ebantwini ukuthi behlise intengo yokuhlola lokhu isuka ku-800 iye ku-500 rands ukuthi kube lula ukuze umuntu wonke ahlolwe.
South Africa has entered a fourth wave of COVID-19. The PCR COVID-19
kuqhakathekile ukuthi umuntu wonke ahlolwe ngoba ngenye yendlela singanqaba ngayo ukumemetheka kwe-coronavirus
including for travel purposes.
Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi kusanda kutholakala uhlobo olutsha lwe-coronavirus i-Omicron variant okubikwa imemetheka ngesiqubu esikhulu kakhulu. Kusenjalo ukuhlaselwa kukamongameli Ramaphosa sekulethe ukungahlaliseki kwabaningi kugoqela labeZimbabwe abakwele South Africa. Unkosazana Nomazwe Dlamini uthi ukugula kukamongameli Ramaphosa kubachiye belovalo.
Kuyisabisa kuyithusa ngoba ngalesi sikhathi besisalindele ukuthi size ukuthi ulethani okukhangelelweyo ema-restrictions ekuhambeni lapha ngoba kusiya kuma-holidays. Manje ma sisuke i-tester positive asikwazi ukuthi uzolethani uzokuthini. Lokho kuyabe kugqugquzelwa yikuthi yena vele njengo-president seke wa-tester positive. So kusinza singahlaliseki kahle lokho.
Abanye bathi sebesisabela ukuthi kukhwela kwamanani kakhulu lokhu kungahle kwenze ukuthi kwethule imigoqo eqinileyo yokuhamba kwabantu ekhefu ekhisimusi. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Joe Phahla utshele bezindaba ukuthi abantu bangaziphatha kahle bavikele kumemetheka kwe-coronavirus ngesiqubu balakho ukudlala ikhisimusi bekhululekile. Sebesedlula izigidi ezintathu over 3 million abantu asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezisijiyakalolunye over 90,000. Umongameli Cyril Ramaphosa usanda kwethekelela amazwe amane asentshonalanga ezwekazi le-Africa kanti ke bekukhangelela ukuthi ekufikeni kwakhe ethule inkulumo yesizwe ngodaba lokuthi izaqiniswa na imithetho yokuhamba kwabantu lokuthi kambe uhulumende usethethe yini isinqumo ngokuthi abantu babanjwe ngamandla ukuhlaba iJackson yokuvikela i-coronavirus. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sokuqhamuke udlongudlongo obesebekayo eShangani Mine esiqintini seNsiza bobangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Lokhu sokusenza izakhamizi zalendalo zihlalele evalweni, abesifazana yibo ababikwa behlukunyiswa okwamagama. Ngenyanga edluleyo kuphela kubikwe izehlakalo emapholiseni zabadlwengulwe abayisithupha. Akupheli viki bengagamulananga balimazana kubangwa igolide abalemba okungaphandle komthetho kulumgodi owama kusebenza ngomnyaka 2008. Intatheli izindaba ye Studio 7 uEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Abemba igolide ngaphandle komthetho sebethwalise abahlali balindawo amagaba avuzayo behlukuluza abesifazana njalo begeca ngamabhemba nangamahloka iloba ngubani abacabangela ukuthi ule golide bathathe ngodlibe ngalithola. Ukuswelakala kwemsebenzi kwenza iningi kulindawo liziphilise ngokwemba igolide ongekho emthethweni. Umnumzana Brighton Khumalo ngomunye walaba otshekeja.
Ngisuka egangeni ebengigebha khona mpila ngokugebha futhi. Ngingazi ukuthi ulelo wakuyidula uyakwanisa ukuthathelwa. Bakhona abathiwa ngobhuti. Abathatha.
Ungazama uphisela abagamula?
Awusekho. Ungaphikisa. Ungatshensa la uthole okuyigremu haya kutshayi.
Umnumzana
William Gondo usile ekufeni ngeva ukuthathelwa ngenkani akwembileyo ngabanye otshekeja.
Ishu nale ikhona, but then it seems ipolisi vele ayikukwanisa ukusolva ishu nale. Kakhulu ukuthi kuyafa abantu. But then the issue is abantu bakhona vele even singabatshela vele akula ishini yenzakalayo. I mean angathola umkhuthi wami abale power entertainer bangafuna ukuyala lawo vele bayambulala. The only solution is to give them. Because akula plan even uyahamba ngapi vele ungafuna ukuhamba khona ngale end of the day uyabulawa because bayarumpa rumpa khonapho vele bayazakala kuthi bakhona.
Isakhamuzi seshangani mine umnumzana Renders Chuma ukhala ngamapholisa asehlulekile ukumisa ubudlwangudlwangu kulindawo.
Lapho kutholakala khona igolide kuvakala kuba lo msindo. Umuzi wakho ungaba khonapho le nsimu yakho bathi hhayi ngathi ayehlulekile ngokuthi abuyabe khona kuyabe kuqhubeka kunjani. Angadobha igolide bangabona ukuthi lidobhile bafika bamthaye bathathe bahambe yikho kulimali okwenziwa abantu. Kutho ukuthi inqala ke iminqaba engafika
ensimuyamagebhu
akulalutho engalenza ukuhlala ukhangele baze bahambe ngokuthi ungaze ubiza amapholisa akuthintile.
Abantu abalithumi lambeli 12 balinyazwe kakhulu bagecwa ngotsheketsha kunyanga edlulileyo. Umnumzana Nevers Dlodlo ngomunye wabaphephayo.
Sezintele bafike emabhuti lapho bakhenzela khona bazibabe tshaya abantu osinje sonto esingaka ngaka bagijima tshaya ngebhebhi inkala kathi uyathwalela ihloko imikhonto zonke izinto ezilimazayo sengazithi siyaripota emapholiseni amapholisa khona kwadla lapho sokula abantu abaningi la eqaliseni abo phela nto sasihlezi kuyisebenzi kodwa kathi sokapho ngugcwala umuntu wonke osuka endawo osuka lelali sipho ngugcwala umuntu afika wone ahambe kwazikasozabonakale futhi.
Abesifazana kulindawo abendele kubotsheketsha labo bakhala ngokuhlukunyezwa ngomkabo. Unkosazi Senzani Zuripayi walinyezwa kabuhlungu ngumkakhe esimtholile ecathile komunye umuzi.
Uduvo umkhwenyana bakithi kutshayi babakithi ubabangwami bakithi njengobumbonanye umanxebanxebanye nje nguye la mazinyo anisela ngenxa yakhe. Njengabantu laba begolide laba bazwakala uyaphonga ukuthi engavela khona etshwaleni kwakhe komunye isikhathi engabuyi ngathi ngiyakhuluma ntshayo yikho umbona nginje.
Ngomgqibelo odluleyo inhlanganiso yabomama eyeshangani Women Empowerment bebelohlelo lokufundisa ngamalungelo okuhlukunyezwa kwabomama labantwana ngaphansi kwesihloko esithi Stop Gender Based Violence Against Women and Children. Unkosana Tsitsi Kumalo ngweshangani Women Empowerment.
Omama abaningi bayatshaywa kakhulu ngoba lapha kugcwele amakorokozi. Amakorokozi abaningi vele basebenzisa indaba zokuthi bona bayabe le mali okuningi abanasikhathi lakho ukuthi benakekele izimuli zabo. Ngenze iprogram le gender based violence ngenxa yokuthi sihlangana labantwana abaningi aba-abuzwayo. Abaningi bayarechwa besehluleka ukukhuluma. So ngasenza ukuthi ngcono ngenze iprogram leyo kwenza ukuthi at least abantwana bekhululeke bebekwazi ukuthi bakhona abantu lapha abangaqonda khona bekhulume ama-problems abo bengayesabi.
Umnumzana Khazembe Khazembe wathi uhulumende wakhe ngeke afaka abebutho ukuthi bancedise ukubamba otsheketsha ngesikhathi kulokukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezimbamgodi ezazihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Amapholisa we-Fort Dickson ayiwo khangela lesi sigaba alile ukukhuluma le-Studio 7 athi sibhalele incwadi kunkokeli zabo eHarare. Abahlali beshangani mine bathi izigebenga zisenzela umathanda njalo bakwazi ukuthi bazahlengwa ngubani kulolu dubo. Ngimele e-Studio 7 ngapha ngaseshangani mine ikamera mngu-Ezra Jesus Banda.
Abalandeli bakankosazana Thokozani Kuphe bathi kabasoze bavume ukuba aqotshiswe edale lephalamende ngumnumzana Douglas Monsora ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-Extraordinary Congress lapho kuzakhethwa khona inkokeli entsha egoqela umongameli webandla le-MDCT. Bathi uMakhophe ulobele incwadi uMonsora labanye bakhe esanda kuzwa ukuthi idale le-National Council lenze umhlangano ekupheleni kukalwezi la kubeka sobala ukubana sokumele uMakhophe axotshiswe edale lephalamende labanye abacanjatshingelwa ukubana ngabasebenzi kahle loMonsora. Abalandeli bakhe bathi uMakhophe ukahlanyezwa ngoba kuyaziwa ukubana anganqoba umonzora ukhetho lukamongameli kwibandla leli oluza kwenziwa emhlanganweni lowo ekuqaleni komnyaka osayo. Mnumzana Ntando Ndlovu umele uMakhuphe utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umonzora uyaziyenga xa icabanga ukuthi uMakhuphe uzaxhotshiswa ethalele ephalamende.
UMakhuphe uyilinde ngamehlo abomvu iCongress, kodwa into ekhona ngeyokuthi kufuze ibe semthethweni ilandela isisekelo sebandla. Isisekelo sebandla sithi iCongress lama timeline awe 8 months. Laba bafuna ukuthi baqamule isisekelo sebandla bayenze iCongress nge 2 months. Okwesibili sibona ngazathi kulokuganga okufuna ukwenzakala lokudlelezela umama uMakhuphe. Njengoba sibona wonke umember of parliament kumbe ukansila kumbe umeya osekelwe uMakhuphe exotshwa nge-recall, lokhu sikubona kuyuqilibezela. Sibonile namhlanje kusethuselwa umeya beGweru abe-Red Cliff. Icala labo liyikuthi basekela umama uMakhuphe, kabasekeli ubaba lo obusayo uMonzura. Uma kuliqinisa ukuthi basekela uChamisa, abantu laba njengokutsho kwabo bekufuze sibone kuqala kuxotshwa ezinkulu zakhona khona ngale kuThamisa ezibalisa uJob Skhala, uJoana Mamombe laboDaniel Molekile.
Yey, siyakuzwa Ndlovu Sibili, manje nalapha linalithini Sibili nxa sikhangela kuya phambili?
So uma uMakhuphe uthe yena njengoba abantu abamsekelayo sebexotshwa, osokusegcekeni ukuthi laye uyalandela, yikho ecele abameli bakhe ukuthi babhalele ibandla lakhe becela lawo maminisi okuxotsha abantu kanye laye. Okungakutsho futhi msakazi ukuthi umama uMakhuphe kasoke kumphume kubandla le-MDC njengoba sibonile abanye abaphumayo kubandla beqamule isisekelo sombuso bayayenza abamanye ababandla. Kodwa-ke umama uMakhuphe lokho emile e-MDCT njalo uzahlala e-MDCT, kasoke aphume ku-MDCT. Abantu abaphuma ku-MDCT ngabaqamula isisekelo se-MDCT, abafuna ukuthi bayeqamule isisekelo bezi-Congress nge-2 months kona ku-2 8 months, abaxotsha abantu ngelasizathu ngoba ngababasekeli, yibo abantu abaphumayo ku-MDCT. Kodwa umama uMakhuphe uyasale ku-MDCT.
Mnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Kodwa umnumzana Witness Dube isikhulumelise MDCT uthi umuntu oxotshiswa ethalele ephalamende nongasebenzi kahle labanye kubandlaleli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edalela ephalamende kumbe awe councilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uMakhuphe eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba lidale lelunga ledale leParliament. Hhayi, akusebenzi njalo ebandleni lethu. Kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esejilo ukuthi kaseyilo lunga leMDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili, isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso zeMDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abe kwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Siyakuzwa kakhulu Dube, kodwa bachaya phansi ngenduku phela bathi hayi uMakhuphe kayindawo.
I-National Council leyo umama uMakhuphe akhuluma khona wayekhona wabeka eyakhe imibono, sitsho ukuthi yena kafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyane, abatshoyo ukuthi bafuni yenziwe masinyane labo bapha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola, abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eliyilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele waphumela egcekeni kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama uMakhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Mnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT uxoxele uGibbs Dube eseHarare. Live talk lamhlanje sikhangela umsebenzi womelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka kumgaga omitsha oyi-Omicron. Kwezemidlalo asesukele neyamaqembu omdlalo wenguqu asesigabeni seziva Southern Region Division 1 lapho angqikelana khona kumncintiswano wewafa wafa. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umncintiswano wewafa wafa uqale ngomgqibelo owedluleyo lapho iqembu le-Oxford Spurs elinqobe khona leZimbabwe Saints nge-3 kanya, eleMossi Rovers litshaywe nge-3 kanya ngelewange, iNdlovu yanyathela inqobe le-Mountain Climbers nge-2 kanya, eleMakhandeni Pirates linqobe le-Quality Foods nge-5 ka-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa njengoba isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 1-1, eleKazmine lalo linqobe le-Mainline nge-5-4 ngemva kwembekwa njengoba isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 1-1, ngesonto iqembu le-Arnel linqobe le-Talent Vision nge-1 kanya, uTelebozo 90 linqobele Ratanang nge-3-2 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 3-3. Iqembu leRatanang liqeqetshwa ngababe ngabadlali beqembu leHighlanders Winners and Mapuranga kanye loChipo Thuthu. Abafana beBozo bayenelise ukunqoba loba nje kulesikhathi lapho abakade benqotshwa khona nge-3-1. Njalo umsekeli kamqeqetshi weqembu leli uSiza Khoza uthi lesi yisibonelo sokuba ngabafana abasakhulayo.
We managed to pick ourselves up.
Senelisile ukuba sivuke kwathu ngemva kokuba sizithole sidliwa nge-3-1 njalo abafana batshengise ukuba lesibindi. Ngabafana abancane abasafunda njalo khona bezafunda okuningi.
Iqembu leZBC wange lona lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano lingazange likhahlele ibhola njengoba lelo bekumele lidlale lalo eleBinga Pirates lingenelisanga ukuya edolobheni lewange lapho bekumele lomdlalo udlalelwe khona. Ngolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu kube lomdlalo owodwa kusigaba seCasilaka Premier Soccer League ngempela viki edluleyo ngemva kokuba eminye imidlalo edluliselwe phambili ngoba kulabadlali lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Lo mdlalo ngobuphakathi kweqembu lenkezi Platinum Stars kanye leHerenta azona ofike emaphethelweni lenkezi linqobe nge-3 kanya. Limpumela ithe iqembu lenkezi lihlezi phezu kwenganani lemiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Imidlalo yethu bamnembili eviki lesithathu elomncintiswano we-PSL edluliselwe phambili ngempela viki edluleyo. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi iqembu le-Highlanders lona alikho esimeni yesibi.
Nakwelethu icele bekulabadlali abangaba babili abakade bengazilolongi labanye ngeviki edlulileyo, kodwa okwakathesi siyazilolonga njengendlala yenza, njalo singadlala nca kungathiwa sidlale ngempela viki ezayo.
Umthetho uthi iqembu lingatholakala lilamalunga lo ayisikhombisa lomkhuhlane we-COVID-19 ngalivunyelwa ukudlala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Singekehlukani zihlobo, kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubekela phambili singamanga kuhle ezweni, lapho izolo abogatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi abantu abadlula inkulungwane ezimbili 2138 bahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19. So qhamuke ubudlongudlongo obesabekayo eShangani Mine esiqindini seyinsiza bubangelwa ngabemva igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Asesukeleni amaqembu omdlalo wenguqu esigabeni seziva Southern Region Division 1 osokusungulwe umncintiswano woye wafa wafa. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngupraxedis Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu ngokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Linan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.